So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
okuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe nabantu abaningi abangena kumkhankaso, kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele.
Lokhe lusemlonyeni yabaningi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli.
Ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy, akuboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo.
Kambe kukhona na uhulumende weZANU-PF angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Luqhubeka lusekudweni udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumncintiswano wokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo. Abanye besithi uza kwenza umongameli Robert Mugabe anqobe kalula ngoba esithi ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda kalisoze lingene kumanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abanye bathi uMoyo ulelungelo lokuncintisa engekho kumanyano lo. Kambe uzaba lomthelela bani kulolukhetho uMoyo? Siqhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kakudinge bani ukuthi athi umuntu osengene kumkhankaso wokuba umkhokheli welizwe unenjongo enhle kumbe injongo embi. Okuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe nabantu abaningi abangena kumkhankaso, kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele. Ngendlela yokuthi kwenza ukuthi lanxa sesiya kukhetho luzilalo luka-2018 kuyabe sekunabantu abaningi abaziwayo ngabantu njalo abayenhlelo ezike zaphiwe ebantwini. Ngibonani lokho kungasiza. Kodwa umbuzo wokuthi uMoyo uzaphumelela yini ngomunye lo otsheleyo lokuthi ufanele avunyelwe yini ukungena emkhankasweni kumbe angangeni, mina ngibona afanele siwamukele ngoba isikelo sombuso seZimbabwe sivumele wonke umuntu nje osedlula iminyaka ethize ukuthi angangena emkhankasweni lowo angendise naye.
Alubana ukhetho luthe lwenziwa ibandla leMDC lenze umanyano walo ubaba uNkosana Moyo eyedwa umama Mjuru eyedwa la kumbe elo manyano wakhe. Ubona ibandla leZANU-PF nxa lilokunqoba lisenelisa na ukuthola isilinganiso esidingwayo kumbe singagcina sisiya kuRunoff?
Khonokho kungabangela ukuthi iZANU-PF mhlawumbe labanye abantu abaku-MDC akade bengavotele MDC basine bevotele abanye laba abangaphandle. Kodwa akula indlela esingazi ngayo ukuthi yena uNkosana Moyo angabe elabantu abanekungakanani abangamvotela.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili njalo ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF usephelelwe ngamaqhinga okuhlenga uZulu ebunzimeni abhekane labo. Kuvamile ukuthi nxa sokuyiwa kukhetho uhulumende asungule inhlelo zokukhohlisa uZulu, abanye begcine sebekhohlwa ngenhlupho ezivele zikhona. Kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo, kambe umnotho ungaba usukusimo bani? Sixhume ingcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Siyabona ukuthi uhulumende khathesi
zama amaqhinga wonke awukuthi i-economy ivuke kodwa ngibona ukuthi uzama ngamandla wonke angibona ukuthi uzama ukhulumende ngendlela esingathi sebakhangela ukuthi bayenze ngoba ngibona njengani kulokuxabana okukhona kuhulumende okwenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele zihambe ngayo khathesi indaba ezokuxabana ezama-factions wena njengani zenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele sibone ngakho i-economy ivuka
siyafika kukhetho lomnyaka ozayo ubona umnotho welizwe uminjani
nxa sikhangele iZimbabwe uyahlupha ukuthi sikhangele izingathi owedlula inyanga ezintathu kumbe inyanga ezinhlanu kodwa ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo so uhulumende kumele azame sibili amaqhinga okuthi i-economy ivuke ngoba ngibona njengani abantu makhaza bazaba lokukhonona okuningi
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ngilifake kancane ezandleni zika Mthembu Sithembayo uGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Amen libaba
silale mawini
libaba
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sikhuluma ngokwethesa abantwana inkanda kambe kusayenziwa yini kumbe akusayenziwa ngilesihla ngoba lapha ngilo mnumzana Rapson Mwale ukhona ngale ke eJohannesburg mpinde kube lo mama unkosikazi sakuthile liline ngumadube udabuka phela khona ngale kwele Zimbabwe ye ngiyakubingelela Mwale kunjani
ngiyaphila njani baba Dube
hayi siphile kakhulu emadube utshona njani Ntombendala
ya tshona njani Dube
hayi sibona kahle so ngihle ngiqalise ngawe madube abantu amazweni lapha belenza njani ukuze ukuthi umntwana ozokuthiwa uyethiswa inkathi
abamiyami bayekile abami wami ngamnyekile azange impile problem la kwazabe kathesi right kazakanihluphi kodwa ngiyambona abanye bebahambise ema-churchi abanye bebahambise ebantwini abenza okwesintu beyethiswe njalo ngokuhlukeneyo sokufika ngokuthi umuntu ukholelwa ngaphi
Mhm. Baba Mwale.
Wami ngahamba la e-church yethu, wakhulekelwa waba right.
Yeah. So ke Baba Mwale uyazwela lapha uyakhuluma uMama Madube. Yeah, akujo la ukuthi kuhanjiswa njani khona.
Ah, kuthi siphila ngokuhlukana njengoba uyazi lawo baba Dube. Kulabantu abalokholo lesiKristu abahambayo emasontweni bethi bona abantwana kabayetheswa. Kodwa ke abami mina ngiyabethesa ngoba ubaba musaphila ukhona eZimbabwe uyangithumezela into zakhona engitshela ukuthi kwenziwa njani ngibe sengilungisa ke into zakhona. Bonke abantwana bami nginabantwana ababili lana eGoli. Bonke ngabethesa ngezihlahla ezabuye ekhaya.
Ye, abantu azivela Madube bakhona bakwenzayo sibili kukhanya kuyabasebenzela. Kodwa nxa uzokuthunyezwa kumbe kuthunyezwa ngeposti kumbe ngani uzasitshela ubaba Mwale. But nxa ukuthi kudlule ezandleni zabantu abaningi kawuthundubali yini Madube khona?
Ngizile ezandle zabantu abaningi ngayikho ngibone ngani kungaba le problem bele risk yomfana ngoba uyabungasakwazi ukuthi owesibili owesithathu okubambile yena uyabe kubambe kwakwenza so ngifuna ukuthi kumbena nxa ukuthi kuyathunyezwa njengobe sisho uMwale kuthunyezwa emntwini oyi-one kusizouzofika kuye kuyabe kuhambele umuntu oyi-one kungazange kungena ezandleni eziningi ye abanye sibili isiko basalenza bayenza khona okwakusho umntwana uyatakwa kuhle inkanda lekhaya mina lami lapha enzaka khona ngiyakwazi ukuthi abadala abaningi bayakwenza bayataka inkanda so kusiya nje ukuthi kathesi abantu sesiyasitshintsha sebantu sebeguquka sebesenza into ezikhona athi sezisikhiwe ukuthi awe abakhulekelwa bayenziweni abanye abantwana vele abayenziwa lutho uyakhula-ke ngumntwana orayithi njengenziwayo wese uyabe njengathi siyabe sikhatshana lekhaya uyabe ungakwazi ukuthi uzakwenza njani iy'hlahla zankolo uzazibona ngaphi uye kubani so ugcine uyekele umntwana azikhulele njalo engabi le problem abamabala problem banjalo nje azange bayenzwe lutho abahambise echurchi lapho esikhonza khona ebrotherini bafaka kuphela izandla kwaba yikho azange banikwe lutho kumbe amanzi kumbili bafaka isandla bakhulekelwa kwaba right
nganti udaba khona mpo bamwale ngoba nxa ukuthi izihlahla lezi zingadlula ezandleni eziningi akuhluphi yini Mwale
kuyahlupha uma zidlula ezandleni eziningi kodwa ke mina kwakwenzeka ukuthi khona kuba nomunye
ngoba ngilomfo wethu ngilabo dadwethu abangapha eGoli. Ma omunye wabo ehambile ekhaya uma sekuyikuthi vele ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami sezothola umntwana uyangiphathela ke lezo zinto zize lo nomunye wasemndenini kasikhuthi zabe siza labo malayitha noma ukuphathisa kwezinye indawo.
Madube, anti uyabona ukuthi kuyabanjwa ngonazelelo kukhanya kulungile phela lokho.
Ya isiko lo Madube sibili ngokukhuluma isiqiniso isiko vela singeke silibalekile njalo singeke siliblame. Lisiko lathi esikhule sikwazi likhona lisenziwa njalo siphila lalo ensikwini noma singaze sithi siyazonta still isiko is part of our impilo esiphila kizo. So akutaka sibili abantu bayabataka abantu ababo batakwe sibili babe right kodwa abaye nganizothiwa umuntu ufice sedaka umntana ngento zezenyamazana zemakhaya umntana wakhona ayezothiwa ngongatshaywa waye uzothiwa lo uzaphata kwakhona ugogo wamntala wathi vele angatshaywa kumbe lingambone sesithi limbisele kuye kutaka kungendlela eziningi dube kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe kube yibona kuthiwa uyabetwa kungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo wathi fugogo wangkhona angadlula umntwana sale sesiba le problem kuyukuthi yena uma mtaka ngiyothi lingambone sesibanje kumele limbise kumbe kumele kuthi yikho khonapho okuhlupha khona otherwise abadala vele abakudala bayakwazi njengomale sisho manje sithathe ekhaya abadaleni bayakwazi ukuthi kukhona okwakungadakwa abantwana kukhona okusetshenziswa okutaka abantwana kwenza ukuthi umntwana sasangavuke kuhlupha.
Baba Mwali, akuhluphi yini?
Kuyahlupha.
Hayi ke zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahala kodube uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Sizweke uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe. Namhlanje ngixoxa lo POY ongumculi womdumo we-hip hop odumayo koBulawayo. Uyazi sengiqala ukuhlangana labasakhulayo abaningi abathakazelela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. Ngeviki edlule bengixoxa lo Steven Zwanda ongisakhulayo okumsebenzi wokulela amalungelo abasakhulayo njalo okhangelela ukhipha ibhuku lakhe elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongogara. UPOY laye usekhipha ingoma entsha edumayo ebulenjini engaphansi kwesihloko esithi Ching. Njengoba sibhekane le nkinga esijiyeneyo njengentsha nxa sesilinganise ngenkinga ezahlanganwa labo Comrade Ching, ngifuna ukuza ukuthi kuyini okwenza ukuthi abatsha abafana lo POY bathakazelela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. POY mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo. Njani mfana?
Siyaphila sikhonapha kuBulawayo. Ziyakhipha la.
Ungakaqali lokuntshela ngamafishane malayo ngale ngoma yakho. Awungitshele ngokubona kwakho thina njengentsha kumele sithathe izifundo ezinjani nxa sesicabanga ngempilo zabantu abafana lo Comrade Chinks?
Ye vele mina ngathi vele from kudala sisakhula laphana bese silalela ingoma zika Chinks. Isikhula laphana besitela ama-stories ukuthi abantu laba ngiba bayenza ukuthi abantu bathi hayi lokho i-oppression eyenzwa ngama-colonialist asisayifuni. Mina because I'm a musician and labo abantu laba umuntu onjengo-Chinks what inspired me more and made me interested in following in their footsteps in that abantu laba mangisabele ngiyekho abantu abahlabelayo abantu abahamba empini bayalwa ngale nama-T1 bengasuze behambe bedwa without that moral boost, that push, that drive ukuthi behambe maybe izwe leli ukuthi libe free. Even like emasikweni abantu abamnyama vele makuthiwa sihambe empini laphana abantu beyahlabela first to get your spirit into the mold. So abantu abanjengabo-Chinks they were more like ama-motivators. They were very big motivators.
Awungitshele-ke lapho ubheka impilo ka-Comrade Chinks ungathi usudabuke ngemfundo ezinjani ezikusiza wena njengentsha empilweni yakho?
Mina ngokubona kwami uChinks was someone who was very ngathi ibalela ukuthi ebe persistent. Into kade engayithatha kuye is whatever you do, especially in music, because thina siku music vele. If you are music, you have to be persistent.
Hayi mfana ngiyakuzwa kahle. Right, so POY, sengiyakucela kanye mfana ukuthi uhlabele ingoma yakho kancane ukuthi abalaleli bathole ulwazi oluthile mayelana ngayo.
Because when I heard about Chinks, made me think for a minute, like after all the hard work, is this all that you get? I've been telling youngins you gotta get your kick up.
When I heard about Chinks, made me think for a minute, like is this all you get after all the hard work? I've been telling singing, get your cake up, cause when you're gone, ain't nobody's gonna look after your kids. It says a lot about the local music biz. When you grow, you leave no whips, no cribs. I've been telling youngins, get it by any means while you still can. Don't listen to these false prophets. They preach about how they can make you rich. They just trying to reach for the last cents in your pocket.
Mm. So
what's
in Umbuza Mokina again? Yini umbono wakho mayelana ngalomncintiswano wokuthola imiklomelo ongaphansi kwegama Bulawayo Arts Awards?
Ibulawayo Arts Awards siyayibonga kakhulu ngoba lapha koBulawayo it will be the first inaugural awards that have been organized and held in Bulawayo. So abantu abafaka iBulawayo Arts Awards siyabasaluta ngoba sebasifakela lathi okwethu ukuthi siyabe sisebenzela ukuthi umbelinye ilanga nami ngani awini award. Yeah, ngathi siyayibonga kakhulu and we hope that it will be something that will continue in years to come to keep inspiring the future generations ukuthi bebe sebenza nzima sibili ukuthi bebe lokho bekeep ingoma ezivela lapha koBulawayo. Ngoba thina lapha koBulawayo we believe ukuthi in terms of the arts, Bulawayo is the capital when it comes to the arts and creativity in Zimbabwe.
Hayi mfana kithi sikuzile kahle uyihlabile ngempela.
Yebo, yes.
Yeah, what's up?
Siyabonga baba.
Right, ngiyabonga ngibonga wena mfana ngithi ngiyabe kuhle ukuba lawe kuhlelo ne.
Siyabonga sizibingelela bonke abalaleli, hlale lilaleli ku VOA.
Mnandi mfana ngithi mnandi. Thank you, Chief. Abalaleli, indaba ekhona liyizwile. Kodwa isikhathi sesifikile sekumele sivalelisane. Olivalelisayo ngumike hobe masihlangane ngevikezayo lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisivamba kumagagasiya ku 909 AM 4930-6065 la ku 15460 kilohertz. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bonke namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela umbhalo kaJohane ichapter nga 4 lapha sihlangana loJesu ehlangana lomama weSamaria. Abantu abaningi balombuzo ikakhulu omama abasebenza labanye omama bajayele ukubuza ukuthi kanti vele lona iBhayibheli liyabambezela yini omama. Ngoba isikhathi esiningi bathi bona nxa umuntu efika emabandleni kumbe ezinkonzweni omama amalungelo abo ayanyathelwa kakhulu kumbe abekwa eceleni. Hayi namhlanje bengifuna sikhangele kuJohane chapter 4 verse ka sakhayela kusukela kuvesi ka-7 sehla kusiya phansi lapho uJesu uhlangana lomunye umama weSamaria. Umama lowo wamcela ukuthi amuphe amanzi okunatha, kodwa kwakuyindlela yokuthi akhulumisane laye. Wasemchasisela ukuthi lokhu yena akwenzayo ukwenzela ukuthi akhulumisane laye, ukwenzela ukuthi impilo kamamalwana iguquke. Ngoba uJesu waqalisa ukukhuluma naye emchasisela ukuthi vele wena usuke waba namadoda amahlanu, wamchasela lokuthi kathezi lomuntu lo ohlezi laye kasomkakho. Uthe sekuqede konke lokhu, kodwa sifuna ukuthi uJesu kazange anindezele umama lo phansi kumbe amenze isono. Sihlangana loJesu lapha ekhulula umama lo esimeni akiso sona. kodwa nanzelela izinto ezicakathekileyo ezitshengisa ukuthi isikristu ayisonto ebandezela omama kodwa inkolo ebaphakamisayo. Okokuqala, nanzelela ukuthi uJesu wayekwazi ukuthi umama lo useke waba labo baba abayehlukeneyo bayehlala labo. Simbona kodwa imkhuthaza ukuthi hhayi kuma phakathi kwesimo leso phakathi kwaso ukwenzela ukuthi ube ngumuntu ongakwanisa ukwakha imuli yakho. Okwesibili, nanzelela ukuthi uJesu waqamula imduli ehlukanisa obaba labomama, kumbe njalo eyayisehlukanisa abesijuda nabesamariya, ngenxa yokuthi wakhulumisana naye emcela amanzi. Umama wathi hhayi, akusoze kwenza ukuthi mina ngunika amanzi ngenxa yokuthi mina ngumsamariya wena ngumjuda. Kodwa siyambona ekubeka eceleni khonoku ekhulula umama lwa ukuthi amnike amanzi. Okunye njalo esikunanzelelayo, sibona uJesu ediliza indlela abesamariya ababebanjwa ngayo ngamajuda. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi isikhathi esiningi abantu bayehlukanisana ngemihlobo. Kodwa lapho into engifuna ukuyigcizelela namhlanje kusihlwa ukuthi uJesu simbona ekhulula lo mama, emkhulula ukuthi engasetshenziswa ngabobaba, kodwa emkhulula ukwenzela ukuthi akwanise ukuba nguye yena. Ngoba siyambona esuka eqeda ukukhuluma lo Jesu, wangena kudolobho lonke leSamaria wathumayela esingathi khona waba ngumvangeli wokuqala. Ebatshela ngendaba ezinhle uJesu ayikhulume lazo ngaye. Ngakho siyasizwa abantu besithi hayi, abantu ababangabomama kumele angabathumayeli. Kodwa siyambona lo mama ekhululwa uJesu esiyathumayela iSamaria, thiwa idolobho lonke labuya lizokhangela uJesu lizombona ngoba umama lo esebafakazele. Kutho ukuthi simbona uJesu ekhulula umama ukwenzela ukuthi esingathi ngesilungu abe le potential yakhe yonke, akwanise ukuthi yonke into isipho sonke sikuye sikhululeke njalo sisebenze. Kutho ukuthi singaphambili njalo siyananzelela ukuthi uJesu kulabo mama ayesebenza labo, uMaria Magdalena, sikhangela uMartha labehlukeneyo, wayebaphakamisa ebancedisa ukuthi labo bathole isimo sokuba ngumuntu. Akula ndawo lapho esibona khona ivangeli libesisa libasa phansi, kodwa sibona libakhuthaza, libaphakamisa, libabeka esigabeni sabo sokuba ngabomama abomfutho, omama abahloniphekayo, omama abakha izimuli. Njalo sibona abanye kungabomama abakwanisa ukuzisebenzela bezimele umuntu engumama.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Namhla sithandazela bonke omama abalaleleyo namhlanje. Sithandaza ukuba ngegama likaJesu uNkulunkulu abaphakamise, abahlomise, abakhuthaze, abenze ukuba babe ngabomama bomvutho, babe ngabomama abakwanisa ukuzimela, basebenze, abakwanisa ukuthi njalo balandelele ubizo lwabo. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipa. Sigqibeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokusithokozisa. Sihamba leqembu leJwabe Neighbor Boys elethule idlaladelalo lakuqala elilesihloko esithi umqaliwe zindaba. Iqembu leJwabe Neighbor Boys libunjwe ngomnyaka ka-2015 kwathi nyakenye lethula idlaladelalo lakuqala leli. Nangu umkhokheli walo odabuka eJwabe phansi le esiqintini sedethe eWange.
Igama lami lokuzalwa ngu-Elisha Ngwakandlozi Sibongo. Idlaladi leli leJwabe Neighbor Boys lesihloko lethi umqali wendaba lirekhodele eJohannesburg, South Africa. Abalandeli bayalithenga kahle kakhulu, bayalijabulela. Lidlaladi lokuqala kodwa lona lithengise kahle.
Kungoma yakuqala udlalade leli lithi lina umqali wendaba likhuluma ngani lapha?
Sikhuluma ngenkinga esuka zisenzeka emakhaya lapho esikhulele khona, ukuthi sokungasolwa umakhelwane ukuthi uyena uletha ingxabano ekhaya, kanti umuntu oqala izindaba esekhaya ngasemndenini.
Singasabangela umakhelwane, sibona abalethi ingxabano lapha ekhaya.
kunumber 2 la elithi ngivikele baba chaza ukuthi ngalesi sithiwo inkosi engivuthise ngaso ibe kwazi ukungivikela kukho konke enyabe ngikwenza ukuthi ngikwenze kahle inkosi ube yona engikhokhelela sithi ivikele kulokho esikwenzayo
tshala nami baba nami ngitshale
kuivangeli ke
kuivangeli lapho bese kuguguzela ukuthi kule impilo yalezinsuku emhlabeni sokuthanda kubanzima ukuthi ngathi singaphenduka sonke sikhonze uNkulunkulu kwenzela ukuthi konke esikwenzayo abe nathi
kuumama ke
ngakumama lana kwafika isikhathi ekukhuleni kwami lapho umzali wami wafika wagula khona kabuhlungu noma ngangisesemncane kodwa ngangibhekile ngendlela ayigule ngayo umzali kodwa kuyisenzo nje esasenziwe umuntu so lana ngangimlalisa ngokuthula ukuthi lapho wakhona alale ngokuthula khulula inhliziyo yakhe ukuthi thina abantu abakhe lapho esikhona akhona ukuzibheka njalo sithandise
Undlovu uchayele ihlombe amalunga eqembu lakhe esithi enza umsebenzi omuhle kakhulu njalo uyawabonga ngalokhu.
Ngithanda ukubonga kakhulu amadoda engisebenzisane nawo abantu abadlala ama-instrument u-Anel umfoka Dubo ubuya ngaseBlamt noBramoza umfana wasewange noMafiosi indoda yasebhinga ukuthi lokhu abakwenza kimi beqhubeke sikwenze njalo kwenze iqembu liphule liye phambili.
Abalandeli ungathanda ukubashela wapha masu.
Ngibonga kakhulu isupport abasinikeze yona kuleli dlalathleti lokuqala ngithi bengakhathali njalo yezenye ingoma besinikeze futhi amandla.
U-Elisha Ndlovu uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zase-South Africa ezithi +277 8702 3575. Baphuma ke enkundleni abafana bejwabhe ngomlayezo oqakathekileyo besithi asifundeni.
Noma kufika emtholampilo kuphela abasha. Noma kufika emtholampilo kuphela abasha. Noma kufika emtholampilo kuphela abasha.
Jwabe Neighbor Boys beqhiba ke ohlelo lwethu lalamhlanje abafana abavela eWange. Singake hlokani sikhangele ebezihamba phambili. Lokhe lusemlonyeni abanengi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli. Kambe kukhona na uhulumende angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.